abuya lapha ngilandele imfundo yenza i-masters yami u-masters ze international relations le international security ngikhangelele ukuthi ngiyaqeda uyenza i-masters yami ngidinge umsebenzi wonalo umayelana lalokhu engifundela khona kodwa ukukhangelele kakhulu angikhangelelanga vele ukudinga umsebenzi eZimbabwe ngoba ngiyakwazi ukuthi imisebenzi ayikho eZimbabwe ngikhangelele ukudinga umsebenzi lami emazweni wona lawa engikiwo lakuma-European countries lakumazwe wona lawa aduze lalapho engifunda khona
akusiqathanisele impilo khona ngapho e-UK kudiaspora le mpilo yeZimbabwe nje umahluko ubonayo
umahluko ophakathi weZimbabwe langapha kudiaspora e-UK umkhulu kakhulu ngathi ngiqala ukubuya lapha ngivela ekhaya ngibuye lapha last year ngiyuzolungisa indawo zokufunda lezinto zangkhona zonke zokufunda ngamangala kakhulu mbona ukuthi abantu kakhulu ngapha abakhululekile njalo balamathuba ukufunda alula ukwedlula kithi amayouth asekhaya thina amayouth ekhaya abazali bethu basebenza gadalala ukuze basibhadalele okuthiwa yi-school fees ngisho kanye le-school fees sokuthi siyefunda imfundo le ephezulu eyaziwa njengama-degree lama-masters kodwa ngapha abantwana bangapha bafunda bekhululekile ngoba uhulumende wabo uyabanika okuthiwa ngama-bursary kumbe ama-loan ukuthi buye esikolo njalo bafunda bengatshaya luvalo bengacabangi lutho ngoba babekwazi ukuthi uhulumende wabo beqeda ukufunda uzame kashu ukuthi bethole imisebenzi
itshintsho bani ongathanda ukubona lusiba khona ukuze lawe njengosakhulayo ovele eZimbabwe uzwe ulesifiso sokubuyela ekhaya
ukutshintsha okukhulu engifuna ukubona eZimbabwe ngumkhonomi ngoba umkhonomi yiwo oyenza ukuthi abantu behlale elizweni kumbe besuke elizweni umkhonomi futhi ngoyokwenza ukuthi abantu bengabi lendlala lapha abahlala khona
abasakhulayo abaseZimbabwe bona labo abanye abaku-diaspora ungabatshiyela wapha amazwi
ngingabatshiyela amazwi okuthi ahlukeni lethemba ahlukeni lesifiso sokuthi siye esikolo sifunde njalo sikhangelele nokuthi yithi abasakhulayo esilomlando omkhulu ukuze silungise iZimbabwe.